Nikumbule phela baba, nikumbule phela Nkosi, nikumbule phela baba, kuba konke kulelizwe baba akusikho wami Nkosi. Nikumbule phela baba, nikumbule phela baba. Nikumbule phela baba, nikumbule phela baba, nikumbule phela Nkosi, nikumbule. Nikumbule phela baba, nikumbule phela baba, nikumbule. Siyami ngibonile ngizwile ngiyavuma ngenzela uncedo. Nkosi yami ngibonile ngizwile ngiyavuma ngenzela uncedo. Ngenzela uncedo Nkosi yami baba, ngenzela uncedo. Ukhona abantu abalala bengadlile, ngenzela uncedo. Ukhona abantu abalala ezindlini.